So kuyisikhathi sendaba ku VOA Njebele.
Lami ngibonge uThando Nogawande obesipha indaba ngolimi lwesiShona. Lingalivuka njani izwi lukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-1 Mpalakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube izolo wethule uluhlu lwendleko zikahulumende ibudget yomnyaka ozayo esolwe ngabanene.
They charge is motor lezi ma high value cars what is inkulu sithibona hayi njengoba abantu bese abanika sebetshengisa ukuthi balezimali kabanceda abanye njalo.
Ibandla le-CCC lithi uluhlu lwe-budget lolu alusoze luthuthukise impilo kaZulu.
Right now abantu bethu bezibaphizulu kalini kulezi nkinga mayelana lendlala ebuyayo. So umthuli budget bafanele ikhangele within the context of ama challenges esilawo njengelizwe loku-addressa ke.
Izakhamizi zegulati esiqintini sematobo zikhala ngokusilela kwenhlelo zentuthuko kulindawo okubalisa ukuswela amagagasi abomakhale khukhwini.
Akula foni ngoba sigulela kuthinjani simele sike entabeni ebusuku phathi kobusuku umuntu abangisamthathaphi asinyoke ezilapha imamva zodwa ba amaphimbambali.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube izolo wethule uluhlu lwendleko zikahulumende ibudget eyomnyaka ozayo esolwe ngabanengi. Uncube uthe ukukhweza imithelo yabathiwa balemali enengi akwenzileyo kuzabangela ukuba uhulumende athole imali yokwakha imigwaqo lezinye inhlelo ezithuthukisa impilo kaZulu. Uncube uvume ukuthi nxa iZulu lingananga kuhle njengalokho okuthiwa ngabezomkhathi impilo kaZulu iza kuba lukhuni. Ake sizwe uNcube exoxa lentatheli zindaba eStudio 7 umlondolozi Ndlovu izolo eseHarare ngemva kokwethula ibudget yakhe edalele eParliamente.
Kumele khona iyavela ngapha kayivele khona lapho kulabo abangcono kulabanye amanye amathekisele wafakileyo kulabo abantu asingathi balemali angani balemali mbijana yiwaphi
like wealth tax njalo say charge is motor lezi ma high value cars motor zinkulu sithibona hayi njengoba abantu khona se abanika sebetshengisile ukuthi balezimali kabanceda abanye njalo babhadele okuthe thuthu ukuthi sithathe say charge lena sifake kwezinye indawo.
Lo ke ngumphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube. Lokhe sikudaba lunye ibandla le-CCC lithi uluhlu lwe-budget lolu alusoze luthuthukise impilo kaZulu. Leli bandla lithi lizethula ngokujulileyo lamuhla imbono yalo nge-budget le. Ake sizwe amazwi omsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC uMnumzana Gift Ostalos Siziba.
Ngiyabonga kakhulu yesiza addressa ke imidiya mayelana ke le budget ephume namhlanje to give our response a comprehensive sikhuluma ngalokho esibesikukhangelela ukubana kuphume ku budget njalo lolokho sibona ngani kufanele kulungiswe okuhlanganisela ungakhangela indaba ye overtaxation. IZimbabwe kathesi is one of the overtaxed countries phezu kwe 2% tax. Umthuli Ncube the Minister of Finance use proposal njalo ukubana kube le wealth tax tax le ezabe ithatha imali kubantu bonke ke abaona izindlu esinto esibona ngani ke iyinkinga. Ungakhangela indaba kokushinyisa kwentengo kwemali zoku-apply ama passport le mali ke kuma target imoto encane yayibhadala $2 ku target kathesi ke sofanele ibhadale $5 so that review which is more than 150% inkinga ngenxa yokuthi ungakhangela ukuthi iZimbabwe kathesi centralize into eziningi zitholakala eHarare so ungafuna ukusuka eGwanda nje kusiyafika eHarare kufanele ube le budget yama target $30. So konke lokhu ke kuyinto esibona ngani ke kuyinkinga ngenxa yokuthi we have to look at the context yemumo wesimo sethu somkhono wethu indaba yesikwerede selizwe sibona ngani ke nezizinto abafanele zikhangele kube le solution engcono hayi khona isolution yokuthi ke sibe silokhe sithatha imali kuma taxpayers ikakhulu indaba yesikwerede sethu savela sona ngesikhathi sakomgabela lesesinye esayinheritwa yiZimbabwe ke after independence. So konke lokhu ngezinto esiza kukhipha sibona ngani bokufana kulungisiswe njalo kulezinto eziningi ezichiwe ukubudget statement esizazikhuluma ukubana siyazisuzula mayelana lalokho esibona ngani ufanele kulungisiswe ngendlela ke ibudget. Indaba ye currency is another issue. Microeconomic framework yenye indaba esona ngani ufanele ikhangelwe ubana umkhono wethu stabilize le ndaba yokubana intengo zingayiphezulu ngenxa yokuthi lizabona ukubana irate kusasa izabe iyinkinga, lizabona ukubana izinto ziyaqasa ukuswelakala. Right now abantu bethu beZimbabwe izulu kalini kulezi nkinga mayelana lendlala ebuyayo. So umthuli budget bafanele ikhangele within the context of ama challenges esilawo njengelizwe.
Lo ke ngumnumzana Gift Ostalo seseziba umsekeli wesikhulumeli sebandla lesi-CC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Kunjalo nje uZulu uhlabe umkhosi ngebudget ngoba umphathi intambo wezemali uNcube ethe imbadalo yepassport isiza khuphuka isuka kukhulu lamadola elilodwa lamachumi amabili $120 lisiya kumakhulu amabili $200. Okunye okusolwe nguZulu yikwethula lolu luhlu ngedola leZimbabwe khona kusazakala ukuthi imali esisetshenziswa elizweni lidola leMelika. UNcube uphinde wakhweza imbadalo yemthelo yentuba zomgwaqo ama-toll gates. Imoto ezincane sezibhadala amadola amahlanu ngantuba yinye. Ukusuka koBulawayo siya eHarare umuntu sokuzamele aphathe amadola eMelika ngamachumi amabili lanhlanu $25 ngoba kulama toll gates amahlanu. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyibulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube uze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Enxa sikhangela ibudget le ekhitshwe nguprofessor Umthuli Ncube weze economy sibona ukuthi ibudget iqakathekise kakhulu as a Minister of Primary and Secondary Education yiyo ethole i-highest allocation kwalandela ke i-health and child care ekhangele ngezabantwana. Kwasokusithi ke ezokulima lezomhlabathi yizo ezilandelileyo laphana ziku-4 million nxa sikhangela uluhlu lwezebhujethi kube sokulandela ke lezinye kade zilandelana njalo. Okunye njalo esikunanzelelayo ngale ibhajethi ukuthi kube khona ezinye izinto ezithe za-introduce mbe ezithe zabekwa. Uzananzelela ukuthi umuntu olendlu ele-value more than 100,000 kathe sizatexwa i-1% okuthiwa izancedisa ukuthuthukisa infrastructure emadolobheni. Kube sokusithi izisebenzi zikahulumente lazo imali yazo lezangathi ziyitholi nge-COVID isiza-transfer mbe singathi sizaguqulwa ibe yi-salary. So ngezinye izinto ezithe zaba khona laphana kube sokusithi kama-toll gates asezakhwela imithelo yakhona laphana isuka kubo-$2 isiya kubo-$4 kubo-$5 kusiya ngokuthi imoto inganani iyafika la kuma-$10. So ngezinye iinguquko ezithe zaba khona le mali yama-passport izakhwela iye phezulu kube sokusithi lale imali yokurejista izimota nxa utshintsha imota mbi imoto yakho nxa intsha SCVR laphana kuzakhwela kususela mhla ka-1 January. So ngokunye okuthe kwaba khona kubhajethi epresentiweyo.
Manje nxa ukhangele i-budget le ikakhulu indleko zakhona ukuthi siyabona i-Ministry of Defense ingani ithole imali ethe xaxa njalo kulenye imali ehanjiswe ku-Office of the President eningi kakhulu. Ubona ungani kwabiwe kahle yini ikakhulu nxa sikhangela ama-ministries kumbe ingatsha zikahulumende ezimele zithole imali zona zikhanya zingayitholanga kahle. Ukubona njani wena lo?
Okunye esikunanzelelayo ukuthi ingatsha zezomvikela yizo ezisuke zathatha enye imali eningi nxa sikhompeya lokuthi amanye ama-department athole njani. Ungakhangela i-Ministry of Defense, ukhangela i-Ministry of Home Affairs, ukhangela i-Ministry of besingathi i-ofisi kamongameli, ungazihlanganisa zonke zombili zona ziyathola imali eningi sibili okutshengisela ukuthi ziyaqhakathekiswa elizweni. Abantu bebekhangela ukuthi mhlawumbe imali eningi singangena kwezinye izingatsha ezigoqela ukuthi kwengezelelwe mhlawumbe kweze health ukuze sifike lathi kuleso sivumelwano ekwenzela ukuthi eze health zithole imali eningi. Kube sokusithi-ke ezinye ingatsha kade zigale zingathola imali mhlawumbe ezigoqela ezokuholisa izisebenzi kahulumende zitholile lazo nje imadlanyana, kodwa ngasuzikhompyutha lezi ezintathu engeziqamuleyo phezulu, hayi imali yazingaphansi. Konke khonkana kakuveza ukuthi elizweni leZimbabwe ezomvikela ziyaqakathekiswa. Yikho ubona ukuthi yizwe ezithola ingatsha eziningi kakhulu, yizo ezithola imali eningi kakhulu ngakhompyutha lezi ingatsha. Kube sokusenza ukuthi abantu bagcine besithi mhlawumbe ngabe lezo zimali zifakwe ebantwaneni besikolo, zafakwa-ke lakwezempilakahle mhlawumbe bekungaba ngcono. Imigwaqo layo siyakwazi ukuthi elizweni lakithi emningi ifile, abantu bebekhaya ukuthi mhlawumbe i-infrastructure, transport infrastructure layo ingatholwa imali ethe xaxa. Kube sokusithi-ke lamanzi, siyakwazi ukuthi amanzi emadolobheni amaningi ahlupha, bekukhangela ukuthi mhlawumbe bekungafakwa izimali eziningi kwenzela ukuthi kuncedise emanzini khonaphana.
Lo-ke ngumnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo, Progressive Residents Association. Izakhamizi zeGuladi esiqintini seMadobo zikhala ngokusilela kwenhlelo zentuthuko kulindawo. Zithi imigwaqo efileyo yenza ukuthi kungabi lamabhasi lezimoto ezithwala uZulu. Zithi njalo ukuze zikhulumisane lezihlobo labangane ngabomakhala ekhukhwini ama-cellphone, kumele zikhwele intaba kumbe ziye lapho okuphakeme khona, zidinga amagagasi. U-Ezra Chisas Banda we-Studio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseMatobo.
Abahlali balindawo bathi intuthuko bayizwa ngelikabathi ikhulunywa kwezinye indawo. Isekamizi umnumzana J. Mkandla uthi eGulati akulalutho.
Akudevelophu ngoba asithi kalesi imigwaqo ifile, iyafuna ukuthi ilungiswe. So ngezandla siyakuzama kodwa kuyasikhulela ngoba kebe kufuna ukuthi vele kulezi khalipho okumele zivele zilungise imigwaqo, kodwa konke akasidibani lakho.
Imifula angenamabholoko yenza ukuthi izakamizi zehluleke ukuchapha nxa igcwele.
Ibrede komabikwe, mabikwe. So angicapheki la nalokho kungadle kozonto kuyakufanana lakhonoko. Kela uncedo lisincedisa bakithi, siyalutho la akula foni. Njengoba sigulela sinjani sikumele sike entabeni ebusuku, phakathi kobusuku umuntu akanisamthathaphi onezimoto akule asinyoke ezilapha imamba zoda baba amaphimba mbali.
Olunye ukujubona uhlupha kakhulu kulesi sigaba ukuthi amagagasi abomakhalekhukhwini awabambi kuhle, okwenza ukuthi izakamizi zehluleke ukuxhumana lezihlobo labangani abakwezinye indawo. Ngitho lasenkundleni ezisetshenziswa ngabaningi ezifana le-WhatsApp, izakhamizi zithi ukuze zisebenzise omakhalekhukhwini kwesinye isikhathi kumele ziqanse intaba zidinga amagagazi khona ezithi kuzifaka engozini yokulunywa zinyoka. Nangumnumzana Elvis Moyo.
Nxako sokubule nonakalo yabe sikhona ezigabeni sehluke ukuthi sithintane just because ngoba sila network. Ukuze ube le-network sokumele ukhwela intaba ukuze uyethola i-network. Then eminye ezinye eminye information siyithole sivela outside the country, ngoba nabantu abanye babe besitshela ukuthi ha kathi sesisizwe ngapho sokuthiwa sokuthe, kodwa thina sabe singakwazi just because ngoba asila network.
Esinye njalo sekamizi umnumzana Jerry Skhosana uthi sebakhalaza bakhalaza kumakampani yabo makhalekhukhwini, kodwa lanamhlanje akulalutho oseluguqukile.
Then nxa silandelela basitshela bona ukuthi ama-subscribers malutshwane, ngoba thina si faka ama-address ethawa asifakawa la. So bese bebona ngani babe bedlalisa imali yabo uzofaka i-booster kit. Lapho-ke siyacela kulandelelwe sibili, ngoba yikho ukusuphayo. Singaze sitshiye kunjalo nxa wazange kubatshele ukuthi hhayi thina sibaningi, sesizamele ukuthi i-information le physical sibe layo. Sizame ukudinga ama-subscribers siwa over 9,000 akwento balapho abasebenzisa amafoni.
Ephendula imibuzo ye-Studio 7 phezu kwesimo semgwaqo umgcihlalo wekhansi lematopo njalo engukhansila kawa 22 umnumzana Tobias Banda uthe umasipala wenza konke okusemandleni akhe ngaso sonke isikhathi.
Imigwaqo yethu phose yonke ifile, imigwaqo yethu yonke siyazama njengecouncil ukuthi imigwaqo siyilungise. Njengobani uyakwazi eminye imigwaqo ye-ministry, eminye ngeroads, eminye ngeyani, kodwa phose le ethu ecouncil siyazama.
Istudio 7 qhumana njalo lomanjinela omkhulu wekampani yamakhalekhukhwini yeNet1 umnumzana Christopher Mutshetshemera, yena othembise ukuthi bazazama ngazo zonke indlela ukuthi amagagasi atholakale eGulathi ukuze abantu benelise ukuxhumana lezihlobo nabangani kalula, futhi benelise ukulandela izindaba ezenzakalayo elizweni laphandle ebulenjini be-internet.
Ngizaba lequla lami likhangele indawo le ngibone kunemizamo bani eyenziwayo kulindawo, ngoba sisebenze endaweni eziningi zemaphandleni. Ngizacela iqula lami eliyabe lisemathebhelelenzi
abe-econet labo bathembise okufanayo. Nangumanjinela wali khampani umnumzana Thawona Jakajira.
Let me fix that one for you. I will fix it for you, definitely. But I look up with my planners and see how quickly we can get the network up there.
Izakhamizi zithi imatopo ngesinye seziqindi esabelweni semandebeleni ezisaleyo emuva kakhulu kunhlelo zentuthuko. Imalesudo 7 kusegulathi yamatopo Matabeleland South Province. Igama lami ngeza Jesus Banda.
Okwamanje ke sikhangele ekusemaphephandabeni achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu lenewzimbabwe.com liludaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usexothe umsebenzi umsekeli kamphathi ntambo wezamafekitali umnumzana Roy Bila. Umbiko wethulwe ngumabhalane wehofisi kamongameli umnumzana Martin Rushwaya kawethulanga izizathu zokuxotshwa kukaBila, kutsho leli phephandaba. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi abesilisa abaningi sebesiya bika emapholiseni indaba zokuhlukuluzwa ngabomkabo. Lebalaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington DC. Manje sengidedela imuva ngelichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ngingani basakazi bakaStudio 7 isigabade lokhulumayo. Ngiyacela basakazi ukuthi bakithi abantu ama-audio engabi made, ama-audio engabi made, kwenzela ukuthi labanye labo kutholakala wabo lawafundwe. Yenhlamba bakithi, inhlamba, inhlamba, abantu siyathukana. Kukanti ke lapha kumele silethe imbono yethu. Kubalulekile ukuthi silethe imbono, mhlawumbe funa omunye ngawuthatha lowo mbono awusebenzise ukuthuka nakuthukana kakulunganga bakithi. Siyacela ama-audio lawa engabi made ukuze la abanye lawafunde.
Ninjani Studio 7? Mina ngifuna ukukhuluma noGawule straight ukuthi awugawule. Yazi izinto ozikhulumayo ezingananqondo. I wonder abantwana bakho uma bejanele bathini, ngoba uthi wena indlala ibhoyile lapho echolotsho, uthi nilinde nimangele ama-organization la ama-charity organization engaveli azosiza njengaseminyaka. Uyakhohlwa futhi Gawule ukuthi angithi yini ebeniphasisa lo mthetho ukuthi kuthiwa awasafuneki ama non-governmental organization. Angithi izani ushilo kanjani uMnangagwa ushilo ukuthi akasawafuna ama-organization, kufuze kungangasavunyelwa kuphasisa umthetho ukuthi angasavunyelwa. Awuzizwa ma ukhuluma nje ushuthi okunye noma ukhulume nje, or usuke usetshwaleni or usuke use angazi ukuthi usuke ukuphi ukhuluma lezo zinto. Uhluleka ukusebenzisa ingqondo nje ukuthi ucabange ukuthi konje isimo sinina abantu bezalo nithi yenge kuphi singamaZimbabwe. Uthi wena ama charity organization, ama non-governmental organization nipasise umthetho labo Mnangagwa nini ukuthi alisawafuni, kufuze avalwa benwe abotshwe ama non-governmental organization. Ukhuluma ngamaphi manje ofuna azolisisa?
7 makikitha lama thi makikitha bakhe ezweni lethu kubulawelana abantu kanti bayenzeni abantu bebulawa. Zolo lokho bekubulawa abantu, namhlanje futhi kubulawa abantu, 1980 kubulawa abantu, bayenzeni abantu ezweni, hayi hulumeni. uthula uthini kanti uhlela izandla ugqiza nje uthini unika izandla ephepheni uthi uhulumeni hayi asiyifoni lento yezayo asiyithandi njalo futhi bathinde
njani balaleli abasakazi kundawana zonke zomhlaba laphana abantu abathi khona i-CCC ayihlangananga i-CCC ihlangene the thing is izano vela yithi yephatha zonke izinto ama opposition party wonke umthethi wabephakama besenzani naye kodwa yagcina babulala izayo so nina abantu bezimbabwe ziphakameleni ningafuni ukuphakelwa jani samsa kulanto azayenza leli yalizwa so lokuthathwa kupheni andiwalibeli umngane alithathwa ngepheni lithathwa kuchitheke igazi ipheni ayisebenzi ezimbabwe okuthi lina lithi kuzasayinwa phansi uchamisa lo nomnangagwa besayinelana esedliwe khohlwani phakamani ligcwale ezitradini khona lizalibusa lela lizwe hhayi ukuthi lina lifuna ukuthi kuthiwa uchamisa ye kumele aphakamame phambi kwaba uchamisa kaphakame lani emelani emgoqweni uzolifela likhona hayi ukuthi yena kuthiwa uyaphakama uyakufa yedwa abantu abakhe besala kodwa lina lilokhu elicashile emazweni phakamani bantu
bezimbabwesalibonanini njani studio 7 ama-candidate la e-CCC makube kuthi kangenanga kungangcono ukuthi abantu bengavoti thwathayo vela abantu bengavoti ngoba lento ekayisisindawo ayisisebenzeli nakancane kuvele nje akukho lapho esingakona nezanu-P F izanu-P F ngeyapha sayikhipha la ngoba izanu-P F ivele ilenkani bazifaka bona embusweni so ngeke uphikisane labantu abazifakayo futhi abanezikhali abazivikelayo bona wena uphethe izandla akulanto ongaqonda ngazimbabwe mazimbabwe lina ma-candidenti la e-CCC bengabangafakanga kungangcono ukuthi abantu vele bengavoteli izanu-P F total kosi lapho akulanto esincedisa lapho ayikho into ezosincedisa lapho i-United Nation nje iyedingakala ukuthi ingenele kuphela ngaphandle kokuthi kungenele i-United Nation akulanto engasincedisa lapho kudingakala nje i-United Nation lapho ikube yezongenisa lapho kube vele ngabe kuyenzeka bayabe bele power enkulu mpela kube babangenelayo kakhulu kube abangenele abavotisayo ukuze izinto zihambe kanye kwande kokwenza lokhu hayi zanu-P F ngeke yafaka Kijon Duseni zanu-P F kade ivele idlala ngabantu lapho akulanto eqondayo
siyabingelela emsakazweni sibingela abalaleli bomsakazo kuyadanisa kakhulu into eyenziwa ekhaya ezimbabwe ukuthi abo sengezochabango abokhaliphane ephugeni kwelaba nje basebathengwa izanu badla imali bathulile manje bathi bayakukhetho likhandwe yibo nje imbumbayo yokhetho so kodwa unembeza lwabo kumbe ukukhala kwabantu bezimbabwe uzabalandela ngoba izanu kwalesi mali siyakukhetho izitshele ukuthi izashaya ibhuqe konke izitshele ukuthi abantu bayayithanda akula mntu othanda izanu bakhohlisa ubani izanu abantu bezimbabwe baphuma kuyokudala eminyakeni edlule emningi kakhulu more than 25 years ago abantu babesapota khona izanu akula mntu ongasapota ukuhlupheka abantu lokhu abusabona ayikho into ebambeka abayenzayo beyizanu bale history imbali yokubulala abantu zonke izikhulumeli zezanu abakhulume bezishaya isifuba ngokuthi bayabulala abantu siyavuma hhayi ukuthi baphakamise abantu bezimbabwe maye abantu bezimbabwe bengazi ukuthi ngaba besazi ngabakela nje usmith wabusa kuze kube yimanje kumbe even uma usubhekisalfa ihlo lezibuku uyabona lo mgaba oyengcono kancane kulalo khona hhayi kodwa ngaze ngiyibone into enje ezanu nkosi yami unkulunkulu ngiyokhuluma nini abantu bezimbabwe bebekhululeke bekhululeleke emaketaneni ezanu bese kumele bonke abantu bevuke nje bema esitaradeni bethi hhayi izanu ayisibulale sonke ngoba sikhathele ngumbuso wezanu siyabonga
silibone ngegqumgqum kuyashelela
iyangibingelela emsakazweni bani bakwethu singabantu bakulelazwe sanebhadi lokuthi ibhadi esaba nalo ilo lokuthi sithole abantu abathi bangabaholi kodwa bengogombela kwesakhe ilona bhadi esaba nalo ngoba wonke umuntu ongena esiba i-opposition ufuna ukugombela kwesakhe ufuna ukudlela esikhwameni ingakho ubona kuney'ngxoshongxosho ezinje ingoba la besithi ngabakhokheli abanandaba nabantu kodwa banendaba nento esuthi sabona ney'ngane zabo abanendaba nokuthi izakhamizi noma abantwana basezimbabwe baphila njani longibona into zabo zibahambela kahle okuningi lokhu abanandaba nakho ngikusho lokhu ngoba adlulile ama-election manje bekhuluma manje bathule abasena plan bashiya abantu ehlathini ngizibuza ukuthi upresident lo othi ubezoyikhipha izanu simthembe kangaka wasishiya ehlathini ukuthi ngempela yini ezoshintsha ngomnyaka ka-2028 lapho sekuvotwa. Iminyaka ihamba njalo sihlupheka, kodwa abantu beloku bephethe emlonyeni. Hayi, bakhuluma kakhulu too much, bande kakhulu emlonyeni. Ama actions yona afunakalayo, izam paper ifuna ukukhishwa ngevote, ifuna ukukhishwa ngeaction. So into ekhona la ukuthi uChamisa ufanele ukuthi ngabe uyaqina mpela abe indoda mpela, mangabe ufuna umbuso loyana ukuthi awubuse naye angakazafi, makaqina abe indoda.
Ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1202-465-0318. Ngesizwe udaba oluveza imbono kahulumende welemelika.
Umeli weMelika kunhlanganiso yomanyano omhlaba e-United Nations unkosikazi Linda Thomas Greenfield uthi ilizwe lakhe lisola kakhulu ukusetshenziswa kwama-missile i-North Korea eyaphosa ama-missile awe-Space Launch Vehicle SLV mhla ka-21 nalinyanga isephula izinqumo ze-UN Security Council. Ngelanga elalandelayo yaphinda njalo yaphosa elinye ibhomba phezu kokuphosa ama-missile ama-SLV amathathu lonyaka. I-North Korea isiphose ama-missile angamachumi amabili lasitshiyagalolunye emkhathini. U-ambassador Thomas Greenfield ekhuluma emhlanganweni ye-UN Security Council kusikhatshana esanda kwedlula uthe sekubonakale njalo i-satellite ye-North Korea ehlolisisayo emkhathini. Welekelele esithi i-North Korea izama ukuthuthukisa izikhali zayo ezama-nuclear weapon ngokwephula izinqumo ze-UN ithumela amabhomba ayo emkhathini. Lokhu kuyinto engalunganga efakwa makhelwane baleli lizwe kanye labanye engozini. Welekelele njalo esithi i-North Korea ayihloniphi ikhansili yezomvikela le, njalo indlela abazaphatha ngayo lolu daba yiyo ezaveza ukuthi bayinhlanganiso enjani. Kodwa amalunga amabili alikhansili athi Russia leChina awafuni ukusola lokho. IRussia yaqhelisa ubudlelwano bayo leNorth Korea kwezebutho. Umongameli walelo lizwe umnumzana Putin wazikhulumela ngamazwi akhe esithi ubudlelwano lobu bugoqela ukuphathisa iNorth Korea ukuthi yakhe amanye ama-satellite afana lethunyelwe emkhathini ngeviki edluleyo. Njalo imibiko iveza ukuthi iNorth Korea isiphe iRussia izikhali eziningi ezizasetshenziswa ukusekela iRussia empini le-Ukraine. Kufanele kuhlalwe kangaki iRussia leChina zingakabambisani labanye ekukhuthazeni iNorth Korea ukuthi ichiyane lenhlelo zokwakha izikhali zokubhidlisa kanye lamabhomba. Wengezelele sithi iMelika iqhubekela phambili ukukhuthaza ukukhulumisana leNorth Korea okukhululekileyo. INorth Korea yenelisa ukuzikhethela isikhathi kanye lokuthi inkulumo igxile kukuphi, kodwa kufanele izikhethele ukuthi kube lokukhulumisana. Ukukhuthaza njalo ukuthi ikhansili le ikhulume ngalizwi linye ikhuthaza iNorth Korea ukuthi ike ime ukwengezelela izikhali, kodwa iqale ukwengezelela ukudla ekugcinela abantu bayo abaqhubekela phambili besifa ngendlala, njalo bekhangelane lobunzima bezomnotho, njalo iyamukele usizo le-United Nations. INorth Korea kufanele ivume ukukhulumisana lamanye amazwe, njalo yenze indima yayo ekuvikelweni kokuthula lokuvikeleka kwamazwe omhlaba.
Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende welemelika.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Ibandla le-CCC lithi uluhlu lwebhajethi olwethulwe izolo alusoze luthuthukise impilo kaZulu. Umanisipala ngiyaxolisa izakhamizi zeGulatini esiqintini seMadobo zikhala ngokusilela kwenhlelo zentuthuko kulindawo ukubalisa ukuswela amagagasi encingo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwamhlanje, asidibaneni njalo ngomvulo ekuseni isikhathi sinye, kodwa silazo ke nsuku zonke ngo 7:30. Igama ngu Chris Gandhi.